Ngapha umumo kawuka mikahle ngoba every day usukusela mhlana kuyana mhla ka 1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini ethaya abantu abafunakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini abaphungu ubonakala buphungu uhambela okutho ukuthi kade awusakhululekanga ubonakala uhamba from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile kube yinkinga. Inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sokufika ntamba. Every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likonona ngendaba za-election ubukhoma akwenzileyo. Abantu lasikhathesi besesaba, bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphele nini. Uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-action lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani nakho lokufunye okwenzakalayo okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba ababotshiweyo-ke selike lababona njalo kwenzakalayo?
Kukhanya kulabantu abaningi ababotshiweyo labantu abangenelwa ezindlini becatshangela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongisuka ukuthatha omunye wangukhona akade lakhe ethathwe izolo bambisa bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo abacithanyela ukuthi yibanye ngabanye sebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhlaka 1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambe lihambela lo muntu osephumileyo